abe action plan bathi bazafaka imali edlula ingane yesigidi samadola kweMelika i-$583,000 ezancedisa abalimi abangomama abafika amakhulu amahlanu esiqindini seGwanda. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers Reef luza kuqhutshwa emahodini amathathu eGwanda abalisa uward 11 eNtalale, uward 12 eGungwe kanye nakuward 13 eSengezani, okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo edolobheni leGwanda ngolwesine, uNkosazana Melody Makumbe, umqondisi wenhlelo ze-Action Plan, uthi lolu hlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi apontshwa ngamandla elanga isola.
Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizapompa amanzi ngamasola, sebenzisa amasola. So sizasebenza lezi ngadi ezifika zona ezingu-9. Umsebenzi lo ngumsebenzi ole mali efika yona $583,000. Yiyo imali ezahamba ebadaleni kuye bancedisa. So injongo eyomsebenzi lo kakhulu yikuphakamisa bomama, kusetshenziswa indlela ezokupompa amanzi, kusetshenziswa amasola.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Action Plan uthi loba nje lolu hlelo luhlose ukusiza kakhulu omama obaba basoze bavalelwe phandle.
So anticipate lamantu abayi-9 so 75% mbi 3/4 yabantu labantu kufanele kube ngomama. 5% leyana kungaba ngobaba, so ukuthi omama yebo noma bebaningi kuprojekthi kodwa obaba kabahlali phandle. So yikho ethe twin track ngendlela esebenza ngayo yindlela ezimbili ezihamba emaceleniceleni ezihlangana kwenye indawo. So uthi labo baba labo bazasebenza labo kulokho asike ukuthi i-gender mainstreaming, ukuthi labo bezame ukuthi besebenze labo ukuthi bebone ukuthi omama labo bazuza amathuba afana nayo labo baba.
Ukansila kaward 12 umnumzana Bhoko Linyane unqome inyathelo elithethwe i-Action Plan lokusebenzelana labo mama ezithi yibo abaziphetheyo emakhaya.
Ngibona ngani kungani si-consider i-gender ukuthi omama yibo kakhulu abakhangela eze-logistics emakhaya, yibo kakhulu abakhangela eze-logistics.
Omunye njalo ukansila umnumzana Khosa Ndlovu wakaward 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labo mama lilungile ngoba bebevele bencindezelwa phambilini.
Inyanga ezinhle esikhathini semva bebengaboniswa amathuba kwezomnotho, bebengaihlaliswa emakhaya. So now khathesi
kusenjalo kolunye udaba otshengetsha abalithumelane abakhuluma ulimi lwesitshona sebemiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlando wobulala omunye wesindebeleni uNdodana Ncube ngemva kokuqhamuka kodlakelwa lwemihlobo evova eGwanda kuliviki. Abasola laba basuke endaweni ezivalisa iMasingo, Kokwe kanye leMberengwa ngabasakhulayo ababalisa uSamson Chiombodo, Tererai Guri, Tinomvonga Joe, Melius Dube, Tinache Mnengezo, Tinache Mtasa Sasa, Praise Gondwe, Joseph Chuma, Lenmo Makonese, Comfort Ncube kanye noProsper Nyoni. Laba bavalelwe enkantolo eGwanda njalo bazaphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Umthutshisi utshelwe umthethwandaba ukuthi laba bahloma ngamahloka, amabhemba, izigodo kanye lamatshe bayahlasela uNcube labane bakhe okwadala ukufa kwakhe. Abane bakhe abangamathumi amabili balimala kabubi. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission sitholele sisehlakalo njalo ithi izadingisisa isithusa salolu dlakela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.